o e indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lambili kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho engilubonayo ikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama-business zona lawa ama-fuel, yiba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lapho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefit.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla, okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi sangira ijava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likaba bakhe kwezombusazwe, wazilza izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uchamisa. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko.
Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswankirai Java kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isikhuphuke yaya ku-$5.26, kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.30. Intengo yedizili yona iqonge isuka ku-$4.89 yaya ku-$5.07. Lanxa nje amanye amagalaji ayithengisa nge-$5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda umnumzana Volta Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zitshona zisemalayinini, abantu abalamali zona lezo eziphoke ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo yiba baona ama-business zona lawa ama-fuel, yiba baona ama-garages athengisa ama-fuel. So angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona bayabenefitha. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzela abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa-wafa, ndoda yazibonela, i-survival of the fittest, olamandla nguye ozaphila. Into ezagcina ikhona, but abantu abazasafa yithi esingelalutho onjwadi, esingelamandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani, nxa lehlulekile khulumisanani labanye abanye labo bathathe over ilizwe liye phambili, likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila uqanjwe izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe siphila kwabantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngapi.
Yebo, akhwelile amafutha moyo, kodwa khona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini?
Izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona le ivikoroni. Kukhweza lento engekho, angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani, ngoba lento engekho bezawuthi ikhwelile. Yona ivele ingekho, ikhwela njani into yakhona ingekho? So kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke, abantu bakwanise ukuthi baphile, ngoba qiniso akusaphileki.
Kumele benzeni kahle kahle?
Kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption, balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe, balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo. Maybe sithathe izinto ezinjengo-import and export. Ungazithola wona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe. I-economy ayisoze yancedisa abantu bakho. Kumele kuhluzisiswe, kukhangelisiswe, ingcwethi zihlalisane phansi, ama-politicians ahlalisane phansi, kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli. It's no longer about the party. Sekuyindaba yomuntu wonke, kumbe usechurchi kumbe ungaphi. Ilizwe leli it's now unfit for human habitation, ngoba kule into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo.
Umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi weGwanda. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza, abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile, mina ngisupporta leli bandla elithile. Abantu bahlangane babe imbumba, babe munye, bakhulume zwe linye ukuthi hayi, yebo, hayi, siyabonga, sesihlukumeze sokwanele. Igovernment ayizame ukuxolela abantu, kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakaleli zweni lelana, ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya. Lathi siyazama, ungacabanga manje ungazithathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga, ayisathengi lutho. Thina ngapha i-R1,000 siyadinya ngayonke. EZimbabwe awudli next nge-R1,000, sayibona. So le nto le isinzima okuthi-ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane, bazame nje ukuthi bonke mawuta. Mina nje ngendlela engibona ngakhona angisho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into esifana nalezo, but ngisho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni. So ukukhala kwabantu ukubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula, bangamoshi lutho, but batshengisele ukuthi hayi, sesizwile baba, sicela uze lathi ukukhala kwethu. Lathi siyamuzwa ukukhala kakhwe uma ekhalela amavoti, abantu bayamvotela. Ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa, abantu abasebenzi, abantu emasimini abavunanga, abantu abanamali, ibhonda alilavalwe. So manje abantu bazophila njani ngapha into ziyakhuphuka? So sidingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane, bakhohlwa ukuthi mina ngwezani, ngwe-MDC, ngwezapho, but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni.
Okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanu-PF ezile mali ziyazibonakalisa nje, ziyayidlalisa, zithenga lokhu lalokhuya. Sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini, uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000. Umzwangedwa uyabungaphi khonaphi, uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo, abalambileyo, abangadlanga, abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni?
Cabanga-ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela. U-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi, imali sinayo, siyayidla, siyidla kini zilima.
Umnumzana Paul Ndlovu yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talenti Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMasingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuthiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South, isabelo esasimelwa ngumuye edayele ephalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Young people of Africa, this is your time. This is not just a Zimbabwean phenomenon.
Intsha i-Afrika lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela, kodwa lolu dubo lukhona kwele-South Africa, kwele-Rwanda, kwele-Uganda, nakwele-Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele, ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
He answered the call, which is the second issue. Young people must answer the call.
Abe-MDC kanye labezokholo babuthene emzini weGlenview South lapho abancome umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaza njengesibonelo esihle wabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise ukuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uVimbai Tswangirai Java ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe. Wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla le-MTC. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko, umuntu owayeziphethe, ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engena muntu angamhlupa ukuthi ebe senza izinto zakhe lezi
ekhuluma embuthanweni okuvalelisa umuyi umnumzana osalo siziva omena abatsha kubandlaleli uthe unkosikazi Vimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ePhalamende lakumhlanganiso yeMovement for Democratic Change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla leMDC eMorgan Tswangirai House lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Vimbayi Tswangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Live talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentatheli izindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa akulelo lizwe abophe intatheli izindaba elodumo u-Alexei Navalny lamhlanje lamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olwe-World Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngomkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umpatintambo wezempilakahle kulelo lizwe ubikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe ilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezama-passports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Ama-passports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi ka-Registrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulelalo ludaba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osokwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso ikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa ama-passport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Komina ke ngidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ngi apply le passport lokho la kathi sokufika isikhathi sona lesi ngingakayitholi manje ngibuya khona apho abantu laba babe lokho bebusy besitshela ukuthi abuya kusalungiswa na hayi iproblem yakho na le yasiphambanisa kakhulu ngoba thina njengabantu avele sisebenza lapha siyasihamba sisiyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila. Kodwa mase singela lawo maphepha lawo hayi kuyasinzimela kakhulu njalo sakwazi ukuthi sizakwenza njani hayi.
Umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha ipassport ephuma ngokuphuthuma kodwa walelwe.
Sesithwele nzima lapha bengifuna ukuthatha emergency passport kodwa ngizwa kuba sithi sithathe ona la 53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka angikwazi sengithwele nzima kwabo ngifuna ukugishimela kwe-South Africa sengisho ukuthi ngiyenzeni be ngithathe umalayitsha yini wenze ukuthi ngihambe bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu zeni kuthiwa kunama-crocodiles kodwa hhayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona.
Unkosikazi Nikiwe Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport.
Uhlupho lwama-passport zokusikhathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo mina yami ngayithatha kungo-August. Ngangingayijahi kodwa kathesi sengiyijahile nxa uhamba khona ngale babekutshela ukuthi uzabona ngemeseji, uzabona ngemeseji bengasicacela ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva ngayo. But kathesi besitshela ukuthi nxa uyifune uyabuya uzobhukha. Into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona ipassport yangkhona isi-overdue.
Unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni.
Umfana wami lapha kade ele-waiting pass i-ID yakhe. Ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsitheli bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zeZimbabwe okuyikho asikwazi thi kuyini kanti i-inki leyo kanti yengaphi lamuhla sokuthiwa khona akula inki asebenzise le waiting pass ngapha esikolo babefuna naleyani plastic ID so angisakwazi ukuthi mina wenziweni.
UZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka. I-Studio 7 izamile ukukhulumisana labehofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu. Ngimele i-Studio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi leAfrika ele Voices from Southern Africa kumbe ivusa lene liseyiminyaka elithumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Nkosi sikeleli Afrika, marupaka Yesu pangolayo, izo ingi tanda soyetu, nkosi sikelela tina, nusapolayo.
Umusela mnumza nukuti ikeleli, laqala njani, njalo laqala nini?
Njoba nazi abantu baseNingizimu Afrika uma badibana bathanda ngoba kusesifeni kusemshadweni noma lasidibana khona nje siyacula. Kodwa ke ngo-2007 umeli weSouth Africa la eAmerica umnumzana uwelile nhlapho inesandla sakhe owashona kodwa ubaba uMoyo bangumema bathi woza la uthathe abantu baseSouth Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi-South African National Anthem.
Nkosi sikeleli Afrika, nalupakanisu panomayo, izwa imitanda soyetu.
Manje kwakungelula ukuthi sicule lowo ngoma ngoba ishintshile.
Morena buluka sechana sa Yesu ufelise ndindlwele masenyemo
buluke
ngose buluke
buluke
o
ufake ilimi ezinye kule ngoma yenkosi Sikelela sekunesibhunu phakathi manje abantu abaningi bengafuni ukucula ngoba bangafuni lesibhunu ubuhlungu bayizolo be-apartheid kodwa ngoba uBaba Mandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane ingoma zesibhunu nesingisi nesisuthu nesizulu zibe nyanda yinye sangathi kungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela
mabube njalo mabube njalo mabube njalo kude kube ngunya pakate kude kube ngunya pakate
sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengase Zambia mhlambe nase Uganda bathathe inkosi Sikelela bacale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo ngavuma ke mina nabantu base South Africa bavuma sadibana safundisana safunda ama notes saze sakwazi ukucula sacula ngo 2007 nge celebration ye independence ngo April yithe sacula
Silo ini makanana Silo ini makanana Silo ini makanana Sipetu sa mchari marie Kilesh makanana Kilesh makanana Kilesh makanana Sipetu sa mchari marie Ini makanana Silo ini makanana, sikete samujari mali. Silo ini makanana, silo ini.
Iqembu le Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhona pa eMelika.
Africa, 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 beautiful continent, Africa. Africa, beautiful continent. Africa, 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 beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yi-Africa, insingizi ke lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla ukuhle kwabangela ukuthi abanye somabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.